uMsizi ukuthi izikolo ziyavula umkhuhlane we-corona isimo sikhanya siqa ukuqansa each and every day amafigazi etayaqansa. Uzananzelela ukubana silabantwana bezikolo abakuma-boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo-South Africa. So uyazibuza ukuthi uma abantwana laba bebuya lapha e-South Africa amafigazi ayo ehayi abasoze bathelela abanye yini. Kodwa njengoba siyakwazi ukuthi uhulumende wethu unganenkomelelo ihleli lodwa engabona one side, ungazuzama ukumbonisa ukuthi kulalokhu akalaleli, ngoba bengikhangela amatitsha bekhala ngokuthi izinto ezazivunyelwene ama-standards ewu asiwamithi ukuthi ngabe siyavula. Kodwa uhulumende wethu uthe akuyiwe phambili, okungamangalisiyo ngoba vele uhulumende lowo kuyabonisa ukuthi umkhuhlane lo kawuthathi serious. Ungakhumbula inkulumo yakuthiwa ngumama uMchingori esithi izijeziso eziphiwa amazwe angaphandle yikho ubona lo munye esebotshiwe kodwa waphinda wakhitshwa unguminister of health laye esedle imali yomkhuhlane. So uhulumende wethu kuyatshengisa ngezenzo zalabo abakuhulumende ukuthi abawuthathi serious lo mkhuhlane.